sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Leli thuba lokubonga uJonga Khantemiri ngokusinika izindaba ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhlaka 3 Ngcwabakazi 2023 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
amhla okuyenzakele eGlenview 7 kubulawa uTinashe Tsunge. Akusimangalisi iCCC kayizangibe lenyanga fonyiwe umnyaka ophelileyo ekhwekhwe abantu beCCC bebuthene eralini kwahle kwabulawa kuthiwa ngumbongeni Ncube.
Kulo msekelo webandla eliphikisayo leCCC ogongodwe ngabantu abanakanelwa ukubana ngabasekeli bezanu PF wafa emzini weGlenview eHarare namhlanje.
Yabalwa ma MPs akobulawa ngu-12 soluphelile. I-Supreme Court ithe yona i-judgment ye-High Court i-wrong. So sebeyikhansilile leyo judgment. So ama-candidates lawana sebebuyiselwe ku-ballot.
Umthethwandaba waphezulu owe-Supreme Court wamukele isicelo sebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change sokuthi amalunga alo akobulawayo avunyelwe ukuncintisa kukhetho lukamhlaka 23 Ngcwabakazi. Wabe kwaba mongameli weMelika uMnumzana Donald Trump ukhangelele umiswa emthethwandaba weWashington DC namhlanje emini esetheswa amacala amane aphathelane lokuzama ukwalela esikhundleni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kulomsekeli webandla eliphikisayo leCCC ogongodwe ngabantu abanakanelwa ukubana ngabasekeli bezanu PF wafa emzini weGlenview eHarare namhlanje. iCCC ithi uTinashe Tsunge uhlaselwe wagandwa ikhanda ngamatshe ngesikhathi esiya emhlanganweni waleli bandla ukukhankasela usekelo kukhetho elabanye abasekeli baleli bandla. Imifanekiso esenkundleni zokuxhumana iveza umuvi ethe daxa phansi njalo kulegazi eligelezayo elikhanya liphuma ekhanda. Isikhulumeli samapolisa u-Assistant Commissioner Ponyati ufakazile ukubana ngempela kufe umuntu kudlakela lolu futhi ethe basaphenya. Uhulumende wethule umbiko ekhuthaza abantu ukuthi bachiyane lodlakela njalo balandele inkuthazo kamongameli Emmerson Mnangagwa yokuthi kwenziwe ukhetho olokuthula. Isikhulumeli se-CCC uNkosikazi Fatai Maere ukusolile ukubulawa kwelunga labo esithi abenze ubudlova lobo kumele babotshwe. Amazwi kaMaere agcizelelwe isikhulumeli se-CCC ukubulawayo uMnumzana Swithani Chiroza.
Ukubhidlizwa kwezindlu, ukutshiswa kwezindlu, ukubulawa kwabantu luphawu lombusazwe kaMnangagwa lehulumende yakhe eZanu PF. Ngathi ukuthi ibala elithi dli linuka umbusazwe kaMnangagwa leZanu PF yakhe. Namhla okuyenzakele Glenview 7 kubulawa uTinashe Tsunge. Akusimangalisi. Ikho thina abanye savela sayenyanya nxa kuthiwa uMnangagwa ngiyosezabusa ngoba sikwazi ukuthi izandla zakhe sicwele igazi. Siyazi thina ukuthi izandla zakhe sicwele igazi. iCCC kayizangibe lenyanga ifonyiwe ngathi ukuthi umnyaka ophelileyo ekhwekhwe abantu beCCC bebuthene eralini kwahle kwabulawa kuthiwa ngumbongeni Ncube ekhwekhwe. So akusimangalisi lokho. Yikho phela sikhona ku-CCC ukuthi sikhiphe umbuso, sikhiphe umbusazwe, sikhiphe imkhuba yona le esibhahile elizweni, imkhuba kaMnangagwa leZANU PF yakhe.
Uhulumende olusolile loludlakela kanti lamapholisa lawo athi asaphenya. Libona ngempela kubotshwa abantu yini ababangele lokho nxa sesikhangela okunyoso kuye kwenzakala emuva.
Lokho ukuthi uhulumende ukusolile lokho lapho sesingabonga ama observers akhona lapha ezweni ngoba phela ukusola lokwenzelwa ukuthi ama observers ayokuthi uhulumende kaMnangagwa ulonembeza benzela ukuthi ama observers akhona athi uhulumende kaMnangagwa ulesihawu bayenzela ukuthi baye ukuthi uhulumende kaMnangagwa ulesihelo.
Umnumzana Sethan Mchirota, isikhulumeli sebandla le-CCC koBulawayo. Isikhulumeli sebandla le-ZANU-PF, umnumzana Farai Marapira, utshele iStudio 7 ukubana njengebandla bayalusola udlakela oluqondiswa emuntwini wonke nje, kungakhathalekile ukubana ngowaliphi ibandla lezombusazwe olukhokhelele ekubulaweni komsekeli owe-CCC namhlanje emzini owe-Glenview eHarare. Njalo wathi balusizi ukulahlekelwa ngumphefumulo kwalomuntu. Kusenjalo inkundla yokuxhumana iZim Live ibika ukubana intatheli izindaba yayo efike lapho okwenzakale khona isehlakalo lesi, itshele ukubana amapholisa akuleyo ndawo athi umufi ugxotshwe yimota. Umthethandaba waphezulu owe-Supreme Court wamukele isicelo sebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change sokuthi amalunga alo akoBulawayo avunyelwe ukuncintisa ukhetho lukamhlaka 23 Ncwabakazi ngemva kokuvinjwa kwabo umthethandaba owe-High Court. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Esipha isinqumo sakhe edayele e-Supreme Court, uMahlolihle Kani Mwayera wazise ukuba isinqumo se-High Court siphambana lemithetho yelizwe. Lokhu sokutsho ukuba amalunga awe-CCC alitshumi labanye abane abamanye amabandla sebevunyelwe ukuncintisa kukhetho lolonyaka. Ekhuluma emthethwandaba we-Supreme Court, igqwetha lalaba bantu umnumzana Washman Ncube uthe bayathokoza ngesinqumo lesi.
Udaba lwama-MPs akoBulawayo ngu-12 soluphelile, i-Supreme Court ithe yona i-judgment ye-High Court i-wrong, so sebeyikhansilile leyo judgment, so ama-candidates lawana sebebuyiselwe ku-ballot. Yikho-ke sokukuhle, we are relieved that justice iprevailile ekugcineni. Loba sesiqeda iviki ezintathu silokhe sibhoda ngento ade ungamelanga sibhode ngayo.
Bekulabanye abane abafuna ukuncintisa ezikhundleni zokuba ngamalunga edayela ephalamende abakoBulawayo, labo abavunyelwe ukuncintisa abakade bemelwe ligqwetha umnumzana Moses Mahlangu, yena othi okwenzakale namhlanje kuyathokozisa.
Kakhulu kakhulu bekuyikuphambanisa okukhulu kakhulu because bekungelabo ufakazi bokuthi babengekho ecourt. All evidence pointed ukuthi babesecourt, but somebody decided, owayengekho ecourt decided to tell stories.
Obhalise efuna ukuncintisa emele iZANU-PF emzilikazi Mpophoma ukhetho lolonyaka, umnumzana Admire Masikati uthi ibandla lakhe kaliwesali amalunga awe-CCC asephendukile kukhetho.
Ukuyiwa kwama-candidates awe-CCC kuhle kakhulu for abantu bonke ngoba kunika abantu ithuba lokuthi bakhethe abantu ababafunayo, abantu ababathandayo, abantu abazabamela. Kangesabi ngoba i-election kumbe umdlalo olabantu abawinayo olabantu abadliwayo. Okuqakathekileyo kathesi ukuthi sesingangena phakathi komuzi sazi ukuthi abantu ebenzisana ngokubani.
Kunjalo nje umthethwandaba we-Constitutional Court uzakwahlulela udaba lokuba ofuna ukuncintisa ukuba esikhundleni sikamongameli welizwe ezimele umnumzana Sevia Kasukwere avunyelwe ukuncintisa kukhetho. UMahluli Paddington Garwe ube lomhlangano namagqwetha kaKasukwere namhlanje bekhangela ukuba lungahlulelwa na ngesiphangiphangi udaba lukaKasukwere olokuthi avunyelwe ukuncintisa kukhetho lwalonyaka. Igqwetha likaKasukwere umnumzana Method Ndlovu utshele intatheli izindaba okwenzakale emthethwandaba namhlanje.
Indaba yeConstitutional Court inkulu sivumelene lamanye ama parties ukuthi indaba kaSevia kaSukwere izwakale ne Tuesday next week ngo 9:30 ngamajaji abathathu awe constitutional court.
Nxa idale lingavumela ukuba udaba lolu luzwakale kuvikezayo, ukutsho ukuba udaba lolu luzazwakala ngesiphangiphangi kuvikezayo, ukhetho lungakwenziwa. Ayaqhubeka amalungiselelo okhetho elizweni. Amabandla ezombusazwe enyakazela elizweni lonke ekhankasela ukuthola usekelo lokuvotelwa ukhetho lwale nyanga. Ngimele iSithu 7 iHarare, ngimnondolozi Ndlovu.
Sokusele amaviki amathathu ukuthi ukhetho lokudinga amakhansela amalunga edalela ephalamende lomongameli welizwe luqhutshwe eZimbabwe. Amabandla ezombusazwe bamathasathasa bephakathi kokukhankasela ukuthola usekelo lokuvotelwa kulolu khetho. Umkhokeli webandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change, umnumzana Nelson Jamisa, namhlanje ubesesigabeni seManicaland ekhankasela ukuthola usekelo lokuvotelwa. Laloba nje abeCCC besithi lo mhlangano uphumelele, bakhala ngokuthi abasekele babo lokhu besethuselwa lokuhlukunyezwa. Kunjalo nje umongameli Emerson Mnangagwa namhlanje ubevula kusemthethweni esinye isigaba sesitiki samalahle ewange. Mnangagwa uthethele lithuba lokubonga abeChina ngoncedo lokulungisisa lesi sitiki. Ikansili yakoBulawayo ibike ukubana ngemva kokhetho ngumpandula izalungisisa ingxaki yemikambo eku-5 Avenue okugoqela lodaba lwamabhasi asethwala abantu enzikini yedolobho ukubana asuke lapho ayesebenzela esilindweni sikaloliwe esiNational Railways of Zimbabwe. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abakubhizimusi lokuthwala abantu lempahla abangene umhlangano walamhlanje oqoqwe ngabekhansili bemanyene labenkampani eyeNational Railways of Zimbabwe eLight City Hall obuhlaziya ngokusuka kwamabhasi enzikini yedolobho bavumelene kulolu hlelo besithi luzanceda ukwehlisa isiminyeminye enzikini yedolobho lokuhleleka okulokuhlanzeka ngoba ukwakhiwa kwegodini molo lokhe kudonsa. Usomabhizimusi wakoBulawayo ongene umhlangano walamhlanje umnumzana Alpha Sibanda yena ukhala ngobuchapha obenzakala enzikini yedolobho.
Kanti akulalo kwenzile lingasenzela yona ukuthi labantu abantu bengalikhona lase esithi la, because Bulawayo is not the Bulawayo which we grow up in, to the different Bulawayo.
Umabhalane wekhansili yakoBulawayo umnumzana Christopher Dube uthembise ukuba baphezu kwawo umsebenzi wokulungisisa udubo luka 5 Avenue. Umqondisi wezokuhlelwa kwezakhiwo koBulawayo u-injiniya Wisdom Siziba uchasisa ngokusebenzelana kwabo le-NRZ.
Sikhangele ama luxury coaches, ama inter-country luxury coaches ukuthi wona siwasengaphi. Sikhangele ukuthi kuyakhiwa igodini, ukuthaya igodini. Sikhangele njalo ukuthi kube le-interchange esibalayo. Kathesi interchange sivumelana singusithi ofulayo, sivumelana le-NRZ ukuthi let's work on something and have an interchange.
Isikhulumi seMzansi Express unkosikazi Thandi Mangena Nyathi uyalwamukela uhlelo lokuthi bayethwalela ku-Railway Avenue.
Ngathola umlayezo ade singawumelelanga njengama-transporters, but nxa singani siyaye lukhangela uhlelo lwakhona, lona lihlelo oluhle ngempela for thina lapha eZimbabwe, ikakhulu lapha koBulawayo, because really it's going to bring those of order and njalo cleanliness in the city.
Isikhulumi se-Pride Transport umnumzana Simon Masuku uvumelane lo nkosikazi Nyathi.
Uhlelo lolu lathi siluyizele lapha esithole siluyizele i-RZ lesikhansili ngibona ukuthi uhlelo oluhle kakhulu esijabulisile, usitshengisa ukuthi iBulawayo iyathuthuka nokubambana kwethu.
Umnumzana Charles Moyo original premium bus services uthi amabhasi asuswe ngokufanayo.
Uhlelo lwaselukhona silibona longathi luzasiphathisa if we all we have to move sisonkene longabi lo muntu okhetha omunye umuntu sihambe namabhasi wonke aye lapha lapho kuyathuthukiswa khona idolobho lethu.
Usomabhizimusi ku-Railway Avenue unkosikazi Linda Ngwenya uthi ukudalwa kwesilindo samabhasi kuzavuselela ibhizimusi ku-Railway Avenue.
Sidumisa uNkulunkulu kuzaba kuhle kakhulu kuzasiphathisa ngoba i-railway ziyathi ngokuma kusebenza vele sahle sasela amakhastoma.
Idolobho lakoBulawayo libhekane lodubo lesiminye eminye esidalwa ngumsebenzi wokuthwalwa kwabantu enzikini yedolobho labantu abathengisela khona okungekho emthethweni. Izimota ezithwala abantu zasuswa egodini kusungulwa ukwakhiwa kwegodini mall osokuphuzile ukuphela osokudale isiminye eminye enzikini yedolobho. Ngimele umsakazo weStudio 7 ikoBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Kwezamanye amazwe, owake waba ngumongameli weMelika uMnumzana Donald Trump uzamiswa emthethwandaba oweWashington DC namhlanje emini yangapha eMelika, esetheswa amacala amane aphathelane lokuzama ukwalela esikhundleni kulandela ukunqotshwa kwakhe ngumongameli Joe Biden kukhetho luka-2020. UTrump uthi uyahlukunyezwa nguhulumende kaBiden ngoba engafuni ukuthi ancintise kukhetho lomnyaka ozayo, njalo ukhangelele ukuwalandula amacala la enkantolo. Abalandeli bakaTrump bahlasela edale leCongress ngodlame ngemva kokunqotshwa kwakhe bezama ukuvimba ukwamukelwa kukaBiden lidale lephalamende njengomongameli weMelika omutsha. Abajujisi bathi uTrump nguye owajojozela lolu dlame. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lolandela ezombusazwe njalo engowebandla le-CCC eMelika, uMnumzana Tim Mringayi.
Sesibona lathi ukuthi lokho kuthiwa yi-constitution ye-Amelika ukuthi there is nobody who is above the law. Kungani sebekufaka ku-test ka-test? Ngoba siyakwazi ukuthi umongameli uTrump wayesephazamise i-constitution ye-Amelika yonke lokuyenzisa i-January 6 ukuthi abantu bangayilandeli like it's supposed to be. But siyakwazi ukuthi lathi i-Amelika bathatha isikhathi sabo ukuthi bayanelise indaba zona lezi zombusazo. So ngiyabona ukuthi hayi khanya ngantu asebele forehand or ukuhamba phambili ngendaba le ngoba bale evidence eqinileyo.
Ukwetheswa amacala konke lokho okwenziwa uTrump ubona kumphathisa yini kumbe kumlimaza kumkhankaso wakhe okufuna ukuba ngumongameli futhi?
Ukukhankasa kukaPresident Trump lapho esikubona ukuthi uyicandidate ka-2024, mina ngibona in two ways. Kungathiwa kuzamnceda or ukuthi kuzalimaza yena le-Republican Party forever. Ngoba siyabona ukuthi sokusiba lama-cracks and inkulumo eyokuthi aphume ekukhankaseni sisiba louder and louder. Siyabona abantu abanjengo-Christie abe-New Jersey, lo-Asa Hutchinson owe-Arkansas, abakhankasayo labo to be president. Labo Romney, lo Bill Barr owayenguye u-Attorney General wakhe, bekhuluma besithi uTrump wayekhuluma amanga all this time ngendaba yika-January 6. So indaba le siyakwazi ukuthi ulamanye amacala that he has been indicted on, and kulamanye abuyayo from Georgia. So hayi, sizabona ukuthi ama-support akhe njoba badliwa past two election cycles ukuthi bayebelokhu bemela yini. Siyakwazi ukuthi hayi kule section engasoze itshintshe, but siyakwazi ukuthi i-independent or abantu abaphakathi abangaso Republican or Democrat yibo abayenza ukuthi ube ngumongameli welizwe le-America. Ama-suburban women yibo abayesabayo ukuthi azavotela umuntu onjalo yini.
umnumzana Tim Moringai ulandela ezombusazwe njalo elilonga lebandla le-CCC eMelika. Limuza ixoka lapho loNtungameli Nkomo owe-Studio 7. Ezinye izizalwane zakwele China ziveze kungaphathwa kuhle ngempumela yophenyo oluqhutshwe ngabenhlanganiso ezimeleyo eye Information for Development Trust. Ugwalo lwempumela yalolu phenyo luveza ukubana abaningi bawasola amankampani akwele China ngokungasebenzi okucacileyo eZimbabwe. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Ekhuluma ngemva kokungathokoziswa yilokho akuzwe kuphuma ekusungulweni kwalolu gwalo olubizwa ngokuthi Paces and Cases, Impact of Chinese Mining on Local Community in Zimbabwe, umnumzana Steve Zhao, umgcini sihlalo wenhlanganiso ebizwa ngokuthi yi-African Empire Group, uthi akavumelani lokuvezwe yilolu gwalo.
And you all know these are human rights also. Did you talk to them? Some people, they might be the chair already, no longer director, but you publish a book and you also think about their human rights.
Niyazi lonke ukuthi lolu kuludaba lwamalungelo abantu likhulume labo na. Abanye abantu kungenzeka ukuthi sebachiya lawo makampani bengayisibo abaqondisi bawo, kodwa selikhiphe ugwalo kufanele licabange ngamalungelo alabo bantu. Likela abathinta ukubhalisa ukuthi sizofaka okumayelana nenkampani yenu kulolu gwalo na.
Kodwa umnumzana Sizani Weza osebenzela uhlangothi olwe Public Diplomacy Section olukhulumela isigodlo sommeli weMelika eZimbabwe uthe eMelika lisekela impumela yalolu phenyo lwabe-IDT.
Usekelo lwethu kunhlanganiso ye-Information for Development Trust luncedisa ukuthi besebenze lentatheli zindaba njalo lama-communities ukuveza indaba zokusebenza kwamankampani avela kwamanye amazwe esebenzisa ezenotho njalo lezemvelo. Lokho abakuthi yi-foreign direct investment. Akukhethelekile ukuthi le inkampani ivela kuliphi ilizwe. Ingabe ivela eMelika, ingabe ivela eChina, ingabe ivela eRussia, South Africa kumbe eAustralia. Kulilungelo labentatheli zindaba ukucubungula izenzo zabo ekuhlonipheni ezemvelo lamalungelo abantu.
Ekhuluma ngemva kokwethulwa kwempumela yalolu hlelo lwe-IDT, umhleli wephephandaba le-Standard uKholwane Nyathi upha umbono wakhe.
Ngaphandle kulama-report lapha lalapha achiyeneyo akhangela ngokuthi abantu abavela kwamanye amazwe basebenza njani eZimbabwe, dwaba kungela abantu esingathi benze i-scientific research entweni ezinje. And ugwalo lolu ngolokuqala. Lugwalo luzaphathisa kakhulu abantu abafuna ukuzwisisa ukuthi amakhampani akwele China aku-mining sector eZimbabwe asebenza njani. Lucubungulile izinto ezichiyeneyo ezifana nalokuhlukuluzwa kwabantu, ukuthi amakhampani la asebenza njani lapha asebenza khona, ukuhlonishwa kwemithetho lokwephula kwemithetho.
Unyathi uthi intatheli zindaba zivame ukubhekana lobunzima ekubhaleni indaba ezinje, ikakhulu ukuswela ulwazi olucacileyo oluphathelane lokusebenza kwamankampani akwamanye amazwe.
So lugwalo luqakathekileyo kakhulu ikakhulu entatheli ezindaba ukuthi bezwisise into abaloba ngazo kumbe abasakaza ngazo nxa bekhangele ama-investors avele China. Sibona kuzanceda kakhulu ukuthi abalobi bengabhali ngezinto abangazizwisisiyo kumbe kungabi lento lezo sithi ngama-stereotypes, bekhulume ngezinto ezikhona, into ezibambekayo.
Unkosikazi Carol Ntini isakhamuzi seHarare uthi kuyinto edanisayo kakhulu lokho okuvezwe yilolu gwalo lwabe-IDT kundlela abayizizalwane zakwele China abasebenza ngayo kuleli kanye lesiphatho esibi kuzisebenzi zakuleli.
Kuyatholakala ukuthi abasebenzi abasababhadali kuhle.
Umnumzana Tawanda Majoni, umqondisi we-IDT, usole kakhulu ukwenza kukaJhawo esithi bekuqakathekile ukuthi aqale afunde lolu gwalo lwabo engakacaphuki inhlanganiso ezizimeleyo ezikumsebenzi wokulondolozwa kwamalungelo ezisebenzi elizweni ezigoqela oZimbabwe Lawyers for Human Rights, Center for National Resources Governance lezinye. Bahlala bekhuluma ngenhlupho zokungalandelwa kwemithetho yokuphathwa kwezisebenzi zeZimbabwe ngamankampani akwamanye amazwe lapho uhulumende engathathi amanyathelo ngoba ezinye iziphathamandla zakhe zilobudlelwano benkohlakalo labanini bamankampani lawo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Umthethwandaba waphezulu owe-Supreme Court usuvumele amalunga ebandla eliphikisayo ele-CCC alitshumi lambili ukubana ancintise kukhetho lwabafisa kumela izigaba ezitshiyeneyo kubulawayo edale lephalamende. Lawa malunga avinjwe lithale le-High Court ukubana angene kukhetho lolu kulandela ukwetheswa kwawo amacala okuphuza ukuhambisa ingwalo ku-Nomination Court ngoNhlangula. Ukuhlaziya udaba lolu uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Fortune Mlalazi owebandla le-CCC lomnumzana Joseph Chuma okudale laphezulu ele-ZANU-PF ele-Central Committee. Umlalazi usungula lingxoxo.
Inkantolo yangaphezulu e-Supreme Court isenzile isinqumo ngemva kokubana ilalele amagqwetha ayenhlangothi zonke ahlanganisela lawo ezek yathi ivumelana ne-CCC kunye lezek ukuthi hayi laba kufanele bancintise kulolu khetho, njalo ithole ukuthi ujaji we-High Court waphazama ngokwenza isinqumo sokubana akhiphe la babangu-12. Laba bangu-12 sebebuyelile kubalot bazayo bencintisa.
Babuchuma, nanto kudaba lwanamhlanje uthini ngalo?
I-democracy ivele imele ibe njalo. Inkinga esilayo kulabanye abantu especially abe-TPC ababona nxa i-judgment ingahambanga according to the mali bethu naso i-state capture sungukwenza ZANU-PF lokhu vele akumanga kuhle. Kathesi bathini orati ngali i-judgment e-Supreme Court futhi ngibenze ukuthi bona sibe sithiwile kathesi bazaa ukuthi bona judiciary is captured yini ngoba nako sokusebenzile phela elidlela vele omele usebenze ngayo ngoba umuntu ulemvumo yokuhamba ecourt ayomangala into akafuna uyimangala and like I've always said ujaji umuntu layo ongakwazi ukuthi ngibekele kwisikhathi akukhuthwa kwento kwangona engoba mangakuhle yikho kulamalozeni ama-channel okutona you can appeal uye-Supreme Court, you can appeal uye-Con Court and stuff like that.
Lapha-ke Mlalazi uyazivela ugoleda uthi okwamanje politini nazo i-judgment iphumile asonto zezanu phela.
Lolu daba lwalungafanelanga ubana luyefika e-High Court ngabantu ababe-politically overzealous befuna ukusebenzisa lokumosha isikhathi senkantolo ukuthi bayesettle ama-political scores bebefuna ukungena kobulawayo nge-backdoor le ido abayivalelwayo abahlala beyivalelwe iminyaka yonke ukuthi bangangeni kobulawayo. So uyabukubona ke okunye kuyaye kumgceke njona ethi ugolide ukuthi abantu bahlala besola yona judiciary nje ayisikho ukuthi sihlala sivumelana layo. We respectfully disagree nezinye izinqumo ezemthethwandaba okunjengakhonokhu ukuthi i-High Court indawo ehloniphekayo iyethatha isinqumo esinjengalesi ebesithethwe ngujaji we-High Court ukuthi laba baregulator i-election abanjengezeto uma betho ukuthi laba bantu basike ngesikhathi bafaka amaphepha wabo uzothola ke ujaji evumelana ngalokho abakubiza bethi ngamakuwa kumbe lunyeyo obelulethwa yilaba bantu abangama-activist webandla elibusayo beletha udaba ujaji avumelana lakho. Yikho kusolisa abantu inkantolo zethu kazibe professional zisebenzise ama-facts that I had heard okwenziwe yi-Supreme Court.
Ye, siyawuzwa kakhulu Mlalazi. Ke lapha golide nxa sesikhangela bekungaze lifakele umbekwa umbekwa usualile uyaphambili lizakwenza njengebandla.
Ngingakaphenduli lokho bengifuna ukuthi ngithi kumpendulo kaba kumlalazi lapha into emqoka yikuthi kona sikunanzelela ukubona singathandi ukubana
silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7 p.m.